Ya uyabona mnumzana Gandhi, ngendlela uMongameli Biden waphatha ngayo indlela ye-team letha amasotsha akithi from Afghanistan back, azange ayiphathe kuhle sibili indaba leyana, ngoba uyabona ukuthi into futhi iyasuka yasimphambanisa kakhulu phezu kokuthi i-team letha amasotsha yakhe azange ibe organized ngendlela sibili eyacaca kuhle ukuthi khona kukhanye ukuthi abantu bonke okumele ukuthi bekhitshwe okokuqala amasosha wonke engakaphumi, wonke laba abantu ababencedisa ama-Americans nge-intelligence khona ngale loku-translator e-Afghanistan. Uyabona abantu bonke laba yibo bakumele ukuthi ngabakhitshwe kuqala, balungiselwa sibili kusese lamasosha konke o-Taliban laba bengakabuyi, uyabo. So into yaphambaniseka futhi yikho khona ukuthi kwasuka kwaba le-suicide bombing leyana eyagcina ibulala amanye amasosha, I think angu-11. So khonokuyana uyakwazi ukuthi uBiden kwahle kwamphambanisa sibili kakhulu, ngoba uyabona ama-Americans kathanda ukuzwa kuthiwa amasosha afile, and futhi amasosha lana afela khona phana e-airport yangkhona naleyana okwakuthiwa khona kula masosha vela yewagadileyo ukuthi khona abantu bagade izindege lezo. So ukuthi ngathi uzaluza, hhayi lapho kusekhatshana kakhulu, ngoba okuyinto kwakhona, you know, bazinto ze-politics khathesi abe sesikhohlwe ngakho.
Ke sikhangele ezomumo wegciwane le-coronavirus, siyabona ukubana sokukhulunywa njalo ukuthi kungaba le ndingeko yokuthi abantu bahlatshwe enye njalo ijekiseni yesithathu. Ukubona njani lo?
Mnumzana Gande, igciwane leli ele-COVID-19 libhahile sibili umhlaba wonke nje jikelele, and lokho libuya ngendlela ezehlukeneyo, njengoba sibona futhi lakhona apha e-UK sesizwa kuthiwa sokulenye okuthiwa i-Delta Plus, uyabona. So into eyenzakalayo ukuthi amazwe amaningi avala ngokwehlukeneyo, ngoba amanye ayesaba kakhulu okwedlula amanye, and into esisenzakala kakhulu e-Asia ikuthi ama-companies amaningi e-Asia, lapho thina i-America e-order khona ama-supplies amaningi, ama-companies avalile, amanye avula. So uyabona, sokwenza ukuthi khona ezinye izinto zangikhona sezibuya mbijana mbijana, njalo sezidula, uyabo. So i-supply chain yesisuke yasiphambaniseka lapha ukuthi i-America isithola izinto ziphuza njalo futhi zithi sezifika sezidula. So kuthi kunje ama-petrol njengoba sibona sekhwelile, le zinto ema-restaurant, lezitolo lapho into sezikhwelile, because labo laba aba-odayo ngabe-business bafuna ukuthi benze i-profit, so kumele bekhweze intengo zakhona ezitolo lezi. So yinto nje kuphela esiyenza ngani umongameli uBiden gaso umongameli nje olungileyo, kodwa nje kungayisikho lokho kulezinto zele zobhubhane lolu lwe-COVID.